olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bathi be izinto zingani ziphelile mbijani. Abantu babona umntu abantwana bawumeruze behambele egrosa elikhwanile yanje. But bathona sebehamba ngokuyincisana okuncane umuntu ehambe ngeringodwa.
Abantwana baqalisile ukuphindela ezikolo lamuhla kulabo abafunda behlala khona abama boarding schools ngesikhathi abazali bekhala ngokuthi kabenelisi ukubathengela ukudla ama uniforms.
Sayingeda uhulumende weZimbabwe singeke abantu esingathi ngamanye ama key stakeholders abagocela OAU, OSADC, OUN, OBritain esikwazi ukuthi ngamazwe kakhulu ayiwo ayi-key stakeholder endabeni yakomthwakazi ngoba siyakwazi ukuthi yibo ababesicolonizile.
Kubunjwa elinye njalo ibandla elikhankasela uzibuse wesigaba seMandebeleni elizibiza ngokuthi yimthwakazi Republic Party.
Owaye ngumsakazi olodumo unkosazana Alison Chavunduka obhubhe ngeviki edluleyo kwele South Africa ubekwe emathuneni eGlenview Forest eHarare lamuhla.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo.
Abantwana baqalisile ukuphindela ezikolo lamuhla kulabo abafunda behlala khona abama boarding schools ngesikhathi abazali besithi kabenelisi ukubathengela ukudla kwesikolo lama uniforms amacha ngenxa yokuswela imali. Iningi labazali lithi lithengele abantwana ukudla okulutshwana baphinda njalo bakhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngokubhadala imali yama school fees kancane kancane. Bachele Studio 7 ukuthi iningi labo bazabanjwa ngamandla ukuthenga ama-uniforms asetshenzisiweyo achiwa ngasebeqedele izifundo ama-second hand njengoba bengelamali yamatsha. Abanye njalo bathi bazathungela abantwana ama-uniform lala nxa bezathwala nzima ukuthi bathole ama-badge ezikolo. Omunye wabazali abakhulumele Studio 7 unkosikazi Tayi Dube Wenyika Growth Point uthi akusoze kumangalise ukuthola ukuthi abanye abantwana bazaxotshelwa ukungabhadali ama school fees.
Ngapha enyika Growth Point abantu bayaphithizela ababhizi bangene ezitholo bazama ukubamba lapha lalapha bezama ukuthengela abantwana okwalasiminye kuthi okungamagrosa lamafuthi phela ukuthi abantwana beyingadi behambe lapo.
Ubona zana abazali bayayenelisa yini ukuthi bekuthenge?
Bathi be izinto zingani ziphelile mbijani. Abantu babona umuntu abantwana bawumeruze behambele egrosa elikhwanile yanje. But bathona sebehamba ngokuyincisana okuncane umuntu ehamba ngenye idrinkerirodwa ongamaphutho okukodwa lokho okuncane. Abantu bayahlupheka izinto azihlangani.
Ubona ngazani laba abahamba lokhu igrosa lokulutshwane ngabasuze bexotshwe yini?
Hayi ukuxotshwa bakhushwa. Ngoba kumele bebhadala izifisi. Abanye abazali abaningi bayayaya kubo-headmaster befike bechela ukuthi sicela nje umntwana elikele imthathi. Then engxenye after 2 weeks then ngaba amathichara labanye sebeholile sebethengise imali besebehambisa nje ukuyagcwalisa.
Nxa bekhuluma labo-headmaster, o-headmaster bavuma yini ukuthi bathi hayi pisani ngesikhathi esithize bajale ukwenzani khonokho?
O-headmaster bayathinga ukuthi ngokubi babefuna izimali zaba sesinye isikolo khonapha konyika babemenje emagedini bezama ukuthi abantwana benjani bebuye bebhadalele phela izimali ezikhwanileyo kodwa abazali vele siyasilela besekukanti indi end utholakala ukuthi u-headmaster ungawubhadele at least 3/4 bacina sebethatha umntwana.
Nxa sokubuya-ke imali yembadalo yesikolo lokuthiwa ama-tuition lama-school fees kume njani khonapha?
Asikhwelanga kangako from last year kodwa ukuthi abantu nje imali ukuyithola idola ukuthola idola kubuhlungu kunzima nxa ukuthi ungasebenzi kumele uhlanganise lapha lalapha noma uyisisebenzi brasamsivela kuholiday oma baye befuna phela imali zesigayo njalo nxa bekubonile phela babe besebona ubaba then nxa lokuzelayo sebesebona uma ntausiphathele lokhu siphathele lokhu singani sinjani sijabule phela ngesikhathi sekhefu.
Lo unkosikazi Tayi Dube wenyika Growth Point esabelweni semaswingo obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7.